Abadlali beqembu leHighlanders asebathatha umhlala phansi ngomgqibelo bavakatsheli emathuneni abalisa eAflon kanye laseWest Park lapho kwabekwa khona abanye babo asebadlula emhlabeni. Ababengabadlali laba babumbe inhlanganiso yabo eminyakeni embalwa edluleyo, njalo umgcini sihlalo wayo uDouglas British Mloyi uthi sebeleminyaka emithathu baqala ukuvakatshela amathuna labo ababedlala labo.
Abangani bethu sasidlala lapho abasishiyayo. So esikwenzayo as former footballers abangani ukuthi abasishiya labo sasibona kuqakathekile ukuthi senze njani. Sivakatshele abangani bethu lo ngumnyaka wesithathu. Abanye sasabavakatshele so lokhu siyaphambili. Ngiyakwazayo futhi.
Unobhala wenhlanganiso yababedlalela iqembu leHighlanders uMarco Dube ukhuthaze abanye abangaphatheki kunhlelo zabo ukuba labo basondele basebenzisane ndawonye.
Sibaningi ama-former players eHighlanders. Isicelo sami ngisukuthi kuphela asifalandini. Ngiyakwazi abanye siyayenye ngaphandle kube lokhu lalokhu. Asilandeni wonke umuntu odlalela iHighlanders ebuye ezojoyina i-association ngaleyo. Singcedisane nini ngoba ukufa kusemuntwini wonke, kukufamily yonke. Singancedisana lizabona ukuthi siya phambili. Loba ema-ofisini ngale badaleni bazasihlonipha besazi ukuthi yithi esaletha izindlu zezana ama-ofisi lani lani konke.
Wayengumdlali waba ngumanager waphinda njalo waba ngu-chairman weqembu leHighlanders uErnest Maphepha Sifanda ukhuthaze abanye bakhe ukuba beqhubekele phambili ngenhlanganiso yabo.
Asiyeni phambili uNkulunkulu esikwenzayo uNkulunkulu uza kunika okuqondane nawo. He is going to reward you. Lingayekeli babagcine babambuzi. Lingayekeli kuza kuba nzima but let's all be behind this project.
Ngemva kokuvakatshela emathuneni abadlali asebathatha umhlala phansi labo ababuthane eclubhouse yeqembu leHighlanders lapho abazilibazise bekhona kusosiwa inyama. Abadlali ababedlalela iqembu leHighlanders asebehlala kwamanye amazwe baphathise ngosekelo lwemali efika inkulungwane lamakhulu amahlanu amadola asemelika. Ngimele istudio 7 kobulawayo ngingujoseph Njanjini.